Labo ke uPepa tuzabathatha bonke. Labo nxa beyimhambo manje ngoBebe bazasiwa le, bayisiwe le, le lale ngubaba uBebe. Kodwa abantu esine sicela njengeMDCT, ibandla labo elathiwa ngusangira ilikhona. Umbutho lawo wathiwa oweMDC Alliance wathiwa ngubaba uTsangirai, kodwa wayevumelene nomuntu wonke ukubana inkokheli yeMDC Alliance ivela kubandla leMDCT. Ngakho okwakhathesi lowo mkhokheli ngubaba uDouglas Monzora. Yikho lizabona ngokhetho olulandelayo abantu bonke abazabe bemelele iMDCT lalabo ababe kuPDP abakhithiweyo ePharlamende bazangena bekuyena leyo Alliance. UMonzora ehambisa abeMDCT, abakhokheli babo PDP lamanye amabandla behambisa labo labo ababevele kumabandla abo.
Uthi ubaba uBebe galilasekelo eNkayi South, kanti lama structures vele galilawo njengeMDCT.
Inkulumo yenale yiyo sokumele itshengisele abantu ukuthi ubaba uBebe ungumuntu olobudlelwano obunzima kakhulu leqiniso. Alikho nje duze la iqiniso. Uthe yena khathesi ngo-2018 encintisa ukubana abele idale laphalamende wathola amavoti angadlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Lezo nkulungwane bezigaywa ngobani nxa kungela ama-structures?
Lithi kukhetho Dube lizangena liMDC Alliance njani, kanti iMDC Alliance ingekachamisa yena elilwisana laye futhi?
Abanye bakhetha ukungabuyi kuleyo Congress, ababuyayo bakhetha ubaba uDouglas Monzora ukubana abe ngumkhokheli omutsha weMDCT. Oso usisho ukuthi ngokomthetho langesivumelwano samabandla nguye umongameli weMDC Alliance. So isivumelwano lesi sasukuchaza sobala ukubana amalunga edale lephalamende noma engene engaphansi kwe-MDC Alliance akutsho ukuthi astetshiyane lamabandla awo wonawo angenisa ephalamende afana labo MDCT, labo PDP, labo MDC ayikhokelwa ngcube lamanye amabandla. Yikho okuvele khona ingxabano enkulu eze ukuthi abanye bazibakhishwe ephalamende ngoba besebelwisa ibandla labo iMDCT.